sokuyisika disendaba ku VOA indebele.
Lami ngibonge uTanono Kawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulu kandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngomvulo mhlazi ku 9 Mfufu 2023 ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, usomlomo wedalela ePhalamende umnumzana Jacob Mudenda wala ukuveza ukuthi wathola na incwadi yebandla le-CCC ngodaba lokuxotshwa kwamalunga edalela ePhalamende le-Kansili ngumnumzana Sengezo Cabango.
Yaphuma ilisti yabantu abavotelwa ngabantu ezigabeni, kodwa kuthe sokusiya phuma amabizo ayiwona abantu abazancintisa kulolu khetho lwedluleyo. Kwabuya sokulamagama abantu abanye abadliwayo kukhetho lwangaphakathi lonolo.
Inyathelo likahulumende lokuthi izizalwane zeZimbabwe zihlala kwele South Africa zenelise ukuthola ama-passport elizwe labo bekhonale kwele South Africa lamukelwa ngabanye.
Inyathelo leli Gande inyathelo esingathi lona is long overdue ngesikhiwa, ukuthi yinto okwakufanele ukuthi ngabe kuthiwa yenzakala kudala, ngoba nxa sithi siyakhangela i-influx yabantu abaseZimbabwe asebe-based e-South Africa baningi kakhulu.
Impi esiqhamuke kwele Israel yesatshelwa ukuthi ingaqhela ingenise amanye amazwe omhlaba kulandela imbiko ethi elemelika selithumele umkhumbi othwala indizamtshina.
Impi leyi ngathi asesikuma abantu besiyecaweni sasivona lezi ebhayibhilini beniyizo benayisiza sakwazi la nganta sokuliwo kokuhamba la.
Silengxoxo lesakhamuzi sebulilima umnumzana Trinos Chuma uphathisa isigaba sakhe ngenhlelo zokuziphilisa ngokulima. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Usomlomo wedalela ePhalamende umnumzana Jacob Mudenda wale ukuveza ukuthi wathola na incwadi yebandla le-CCC ngodaba lokuxotshwa kwamalunga edalela ePhalamende le-Kansili okwenziwa ngumnumzana Sengezo Cabango. Ibandla le-CCC lithi lona lihambise incwadi kumudenda lisithi uCabango kabamazi njalo kalamandla okuxotsha abantu. Umdenda utshele iStudio 7 ukuthi impela lalolu daba lukhona ezandleni zakhe, kodwa wala ukuveza ukuba wayithola na incwadi yokuthi engaxotshisa amalunga edalela ePhalamende alitshumi lanhlanu lamakhansila alitshumi lasikhombisa. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ocubungula ezombusazwe umnumzana Mqondobanzi Magonya.
Okukhona Gandhi ukuthi sesimzwile uCabango ngezizathu azibethayo ezizona ezimbangela yokuthi yena-ke njengomuntu okuthiwa nobhala jikelele wenhlangano nale-CCC ngendlela abaphale ngayo izikhundla ngoba abakabile Congress. Siyamuzwa uCabango sibili into uCabango ayitshoyo, into ayikhulumayo, lezizathu azibethayo. Ngiliqinisa lokuthi nxa kuyukuthi singabantu abale ngqondo, nxa kuyukuthi i-politics yethu i-politics esifuna ukuthi ibe yinto ezahlonipheka, njalo kakhulu kuhlonipheke kakhulu umuntu wesifazana olaye ozizwa elomlando ukuthi abe ingxenye yabezopolitiki, kuqakathekile ukuthi izinto ezikhulunywa nguCabango abantu bezichwayisise sibili, njalo kube izinto abantu abazithatha ngendlela ephakeme. Kumele ukuthi abantu bebe serious bemlalela uCabango kuhle, ngoba uzakhumbula ukuthi wena uthi yena uCabango kwenziwa ukhetho lwangaphakathi, kudingwa abantu abazamela izigabathile kuPhalamende la ku local authority ku council. Yaphuma ilisti yabantu abavotelwa ngabantu ezigabeni, kodwa kuthe sokusiya phuma amabizo ayiwona abantu abazancintisa kulolu khetho lwedluleyo. Kwabuya sokulamagama abantu abanye abadliwayo kukhetho lwangaphakathi lonolo. Kwabuya sokulamagama abanye abantu akade bengekho. Kwabuya sokulamagama abantu ongabe chwayisisa uyefica ukuthi hayi uzibani uselethe izihlobo zakhe wazozifaka la, uzibani uselethe iboyfriend yakhe wazoyifaka la, uzibani uselethe igirlfriend yakhe wazoyifaka la. Akusahlonitshwa izifiso lezimiso zikaZulu. So kusenziwa nje khonokho ukuthi mina yimi engilamandla, yimi engikhonyayo. Kuyamela ukuthi umuntu wonke omayo esigabeni kumbe uma ephalamende kumbe uma ku-local authority kuyamela ukuthi kube ngumuntu ovunwa yimi. Nxa lina linganika umuntu ongela gazi lami, linganika umuntu engela buhlobo laye, akusamelanga lowo muntu angene. Mbona sengathi yiyo into ekhulunywa nguChabango engiliqinisa lokuthi ama-political parties njalo ama-politician alengqondo abazimisele ukusebenzela abantu, nxa bemuza uChabango ekhuluma baningi abantu abamlandelayo uChabango, baningi abantu abamsikela uChabango entweni ayikhulumayo.
Manje ngokubona kwakho udaba lolu kumele balulungise njani bona abe-CCC nxa ungabacebisa?
Udaba lwe-CCC lolu Gandhi, indlela olungalunga ngayo ngowami umbono yikuthi uma uChabango esethethe lesi sinqumo njengonobhala jikelele wenhlanganiso, kuzamele ukuthi bonabo bantu okuthiwe kabaphume ezikhundleni ephalamende lakwi-local authority ngabantu engiliqinisa lokuthi bazakhitshwa umsebenzi uma kuyukuthi esikuzwayo kuqinisekile. Ngoba uChabango into lekayenzanga savuka mpuzana yinto ayihlalele phansi wayicubungula engilesiqiniseko sokuthi wakubona ukuthi lo mthetho ungamvuna, umthetho uyamsekela ukuthi angayenza lento ayenzileyo.
Hello-ke ngumnumzana Mqondobanzi Magonya ocubungula ezombusazwe ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekwelebhilitano. Inyathelo likahulumende lokuthi izizalwane zeZimbabwe zihlala kwele South Africa sezizenelisa ukuthola ama-passport elizwe lazo zikhonale kwele South Africa lamukelwe ngabanye abathi kuzenza impilo ibe nganeno. Kodwa abanye bathi leli nyathelo litshengisa ukuba uhulumende usehlulekile ukubusa ilizwe, usevuma ukuthi izizalwane zelizwe lakhe ziyokuba yiziphepheli kwamanye amazwe angomakhelwane. Sixoxe locubungula ezombusazwe umnumzana Difa waJabi Bhangodube uze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Inyathelo leli Gande inyathelo esingathi lona is long overdue ngesikhiwa, ukuthi yinto okwakufanele ukuthi ngabe kuthiwa yenzakala kudala, ngoba nxa sithi siyakhangela i-influx yabantu abaseZimbabwe asebe-based e-South Africa baningi kakhulu, njalo nxa sikhangela isimo sempilo kulamalanga ikakhulu nxa sikhangela i-violence ekhona e-South Africa ikakhulukazi into zokubanjwa inkunzi kwabantu balahlekela ngama-documents nsuku zonke, ngoba njalo nxa behamba bengathwalanga ama-passport bahlangana lamapholisa begcina sebeboshwa njalo. Okwenza njalo ukuthi babesengcupheni ephezulu kakhulu, ukuthi kube ama-chances abo ephezulu kakhulu ukuthi balahlekelwa ngama-identifications yabo. So lokho okuthi abantu kuzabe lula ukuthi behambe baye-aplayela ama-passport yabo e-South Africa linyathelo elihle kakhulu. Njalo asingakhohlwa ukuthi bakhona abanye abantu abathi nxa ngokusebenza e-South Africa amalanga abo okusebenza asuke abe malutshwana kakhulu esikhathini esiningi, okwenza ukuthi umuntu angatholi isikhathi eseneleyo ukuthi asuke atravele ahambe aye eZimbabwe aye-aplayela i-passport aphinde aphenduke njalo ekugcineni dependent yethu lesibona ke lo umsebenzi. Engakutsho ngathi i-agreement enhle ephakathi kwe-South Africa le-Zimbabwe abayenza ukuthi beneliseke lokho ukuthi kwenzakale, ngoba nxa kukuthi i-South Africa layo ibingakuvumeli khona lokho bekungeke kuze kwenzakale, ngoba sisazi ukuthi kuye kulezinto eziningi ezihlanganyela ama-technical issues abedinga ukuthi isupportwe i-South Africa ukwenza ukuthi bakwenze lokho kube successful. Siyakubongela kakhulu lokho inyathelo elithethwe nguhulumende.
Manje nxa sikhangela ukubana eZimbabwe abaningi bayasuka besiya khona le South Africa, kungakutshengisa yini uhulumende ole sinike.
Nga uhlezi ngekhaya labantwana ukuthi ngelinanga ovuka ekuseni ufuke ukuthola abantwana abekho, kuya kusobala ukuthi khona into engahambi kahle ngoba mhlawumbe kukhona abakusolayo noma kukhona okunye okwenzakalayo wena ongakuboniyo njengomzali. Kodwa ke lokho kwenzakalayo elizweni laseZimbabwe kungenxa yokugudeka kakhulu umnotho njalo lokungatholakali kwemisebenzi ngendlela abantu abafisa ukuthi ngabe bayenisa ngayo. Njengoba sazi ukuthi ama demands empilo awalindi umuntu ukuthi mhlambe alinde ukuthi mhlawumbe uzathola umsebenzi after 5 years noma nini, kodwa ama demands empilo afuna ube le mali lelo langa. Ngoba nxa sikhangele sinje iningi labona abaphumayo, iningi labo sebengabazali balabantwana abafundayo, balabantwana abanama demands adinga zonke izinto ezifunakalayo on daily basis. So nxa sisekhangela uthola ukuthi ama salaries noma khona noma ngisithi indlela abathola ngayo imali does not meet ama requirements empilo yabo le abafana ukuthi ngabe bayayiphila umsuku zonke. Yiko sokusuka kukwenze ukuthi abantu abaningi sibone abantu influx yabantu iphuma elizweni laseZimbabwe isiya kwamanye amazwe ongomakhelwane noma isiya kwamanye amazwe afana laphetsheya kubo-England nabo-America nabo-Germany nakwamanye amazwe lapho esesibona khona abantu beZimbabwe sebegcwele umhlaba wonke jikelele. Kodwa ke okusobala khona ukuthi abantu baseZimbabwe uthando lwelizwe labo basaselalo ngoba iregardless noma bengaze behambe kodwa basasebenza esakha ekhaya besenza zonke izinto ekhaya okutshengisela ukuthi uthando baseselalo. Kodwa ke ukungabi kahle kwezinto ikakhulukazi komnotho elizweni yiko kwenza ukuthi abantu baphume elizweni ngesica esiphezulu kakhulu kanje.
Hello ke ngumnumzana Tifa wajabhi Bhango Dube ocubungula izombusazwe ubekhuluma ecingweni le Studio 7 ekwelebhilitane. Impi esiqhamuke kwele Israel isatshelwa ukuthi ingaqhela ingenise amanye amazwe kulandela imbiko ethele Melika selithumele umkhumbi othwala indizamtshina eziningi. Elemelika lethesa ele Iran icala lokulolonga ibutho le Hamas elihlasele ele Israel ngomgqibelo. Kubikwa sokubhubhe abantu bakwele Israel abedlula amakhulu ayisikhombisa 700 kwaqatsha abangamakhulu ambalwa. Abanye abangabonakaliyo bathunjiwe ngamabutho eHamas. Umsakazo we-CNN ubika ukuba umongameli Joe Biden usethembise ele Israel ukuthi uncedo luyeza olokuzivikela. Amabutho eHamas aqhubeke ebudubula inhlamvu zohlobo lwama-missiles kwele Israel izolo ebusuku. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe locubungula izombusazwe umnumzana Tim Moringai.
Impi leyi nantu asesi ma abantu besiyecaweni sasizibona lezi eBhayibhelini mbeni yizo mbeni ayisiza sakwazi la nantwa sokuliyoko kuhamba la ngoba sibona iPalestine Authority lama Israelis sebechana kubi and kungela muntu onganti uyaba ngu-referee. Kudala laphana sasi lamaqembu anjenge-America le-Russia ayo lama-invested interest but okwakhathesi sibona i-America is going through a turmoil layo nge-political situation yabo nabo-Donald Trump and umongameli welizwe uBiden ngathiwa is not really active khona ngale in the Middle East. Sibona ukuthi ukuyilekta abakuyenzayo uNetanyahu ngathiwa is a staunch supporter for Israeli separation lokuquma inhlabathi kaPalestine so yikho ngathiwa sokuxega izinto lezi.
Ngokubona kwakho impi le ayisoze indlodlobale ibe yimpi engathinta amazwe amaningi kakhulu njengoba sesisizwa ukubana i-Iran layo yethesa icala lokuphathisa abalwa becatsha abeHamas.
Hayi, i-Iran vele yahlala ifuna ukuchana le-Israel usikisela kudala ikuthi babe ngela izikhali engathiwa zazi zaba incedisa bengalwa. But kathesi siyabona ukuthi ama-Iranians banikwa izimali ngama-Americans labo bahamba bayathatha izikhali from Russia le-technology yangkhona. Hayi, lapha sokusuka kubi la. Sibona ngathi ama-rockets e-Hezbollah lawa are they doing extensive damage. But sibona la i-Israel ngathi ile Iron Dome eyokuquma some of the impotency yama rockets lama missile ajikelwayo but lokho konke is not a good sign ngoba sekade sesibona ngantha impi ye Ukraine isiphela but sokuqala sokuvuke enye le Palestine le Israel engantha as lokho as China since udala ngantwaka thesi sokumela abantu baphonga ukukhangelela kuNkulunkulu ukuthi asincede ngoba isikhathi sangkhona ngantwa sesazisekho.
Hello ke ngumnumzana Tim Moringai ocubungula ezombusazo ubekhuluma ecingweni le Studio 7 ese Ohio ngapha kwele Melika. Nansi ke ingxoxo esiyenze lesakhamuzi sebulilima esesihlala kwele Bilitane umnumzana Trinos Chuma ophathisa isigaba sakhe ngenhlelo zokuziphilisa ngokulima.
Yeah, inhlelo ezikhona inhlelo zokuthuthukisa isigaba sakithi ikakhulu ebulilima dasemangwe le plantry ama surrounding. Mina inhlelo lezi ngaziqala kudala ngingakangeni kwezombusazwe ngaqala ngokuba khona kuma development ama clinic lapho ngivela khona ngizalwa khona endaweni yasetshehanga was the chairperson for i diaspora ukusungulwa kwe clinic yetshehanga yaze ufika lapha ekhona ngiloke ngi strong supporter ngifaka izimali ku fundraising ngi leader by example lakathesi ngiloke ngikhona silo chairman wethu u Brian Mange unguye okhona laphana I support every project ekhona ku region le ndibukane clinic yesethanga eyakhiwayo e primary school ukuthi abantwana bengahambi distance eseduze lomfula uThekwane layo sidingela izimali ngi involved kuma kuthi akhona khona phana ekhaya ngobunengi sigebhile idamu lakompangana ngangena laphakathi so akuqondani lokumbusazwe lokho konke kuqondana lokuthi khona sizidevelope sizenzele ngezethu izandla sengingene kuhlelo lokulima ngoba ngibonile ukuthi khona ngesikhathi lesi igeneration as we develop there is too much machinery that is used to make impilo zabantu zithuthuke so ngithenga ama tractor lawa futhi ngincedisa abantu ukulima njalo la ma-tractor akasebenzi kuphela akhethe imiphakathi ukuthi khona umuntu ngoyiqembu ngisebenzela umphakathi nothi iqembu owakithi surroundings ubulilima imangwe iplumtree as a whole so ke okombusazwe lapha kungeni
manje njengoba uyake wenze ezombusazwe kutsho ukuthi nxa uphathisa abantu uphathisa ungakhangeli na ukuthi basekela bandla liphi
ekuphathiseni umphakathi wakithi akudingi ukuthi khona ube ngumuntu webandla kumbe iqembu elithize mina ngiyisakhamuzi sasekulilima njengoba ngiyisakhamuzi ngiphathisa sonke isakhamuzi esikhona kungakhethe ukuthi wena ungaliphi ibandla okwebandla sikubeka eceleni okwakathesi sibheka kwentuthuko iproject yekomaha farming projects lay iqonde ukuthi khona siphume kuma handouts siphume kuma handouts sifunde ukuzenzela thina sibe productive with our own hands and with our own minds njalo asilindelanga invest ezavela kwelinye ilizwe ukuthi izovinvest esigabeni sakithi thina njengabantu njengoba sihleli kathesi ngikhuluma lawe numzana usemazweni lawe ku region yonke khona lapha ebulilima ngiyakubona ukhona ngikhona ku group yemngathi kuyi project eyakha isikolo ngikhona ku group yakokhame kuyi project eyakha iclinic lesikolo ngikhona ku project yedamu eliyakhiwayo manje libizilingeno eliyakhiwayo so ke wonke lama projects ngiyangena ukuthi khona ngichase lapha engenelisa khona kubo makhelwane bethu ongwana laphana iclinic isiphelile isisebenzi so akungeni indawo kwezombusazwe kodwa ikuzithuthukisela isizwe sethu ngoba we don't expect manna from heaven but with our own hands and our own minds we can invest in ourselves.
Hello ke ngumnumzana Trinos Chuma isakhamuzi sebulilima kodwa osehlala kwele Bilitane. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. I Iphepha ndaba le Herald lilodaba lokuthi umthetho ndaba we High Court usunqume ukuba inkampani ye Chicken Inn yiyo emele isebenzise amabala athi Love That Chicken. Linkampani yasa loludaba emthethwandaba isithi amabala la asesetshenziswa inkampani ye Chicken Slice layo ethengisa inyama yenkukhu. Iphephandaba le Newsday lilodaba lokuthi iziphathamandla zebandla lezanu PF eMutare zathatha umhlabathi obu fakelwe ukulungisa ukwakha isikolo lamabhizimusi kodwa wabelwa abalandeli bebandla lezanu PF. Uba manje ke ngidedele emuva ngelethiye ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Sanibonani kustudio 7 bona umpulisa yonke lapha umdala ukhumana ngilani egoli bakwethu. Hayi hayi engingakho namhla lapha kungale umnumzana uChabangu oserikhole ama-MPs nama-councillors e-CTC hayi izwa kahle inkulumo yakhe ayikhulumayo. Ngoba usitisi laphana inkinga ubandlululo lwabantu bangapha komthwakazi bayabandlululwa kakhulu. Ma ungumuntu wangapha komthwakazi kulula nje ukuthi kuthiwe uli-dissident, kulula nje ukuthi kuthiwe uyayi-tribalism, kulula ukuthi kuthiwe uyayi-terrorist. So nama kuyikuthi akekho right or u-wrong or akekho right, kodwa lona khonokho okwenzakalayo ku-CCC ukuthi babiza abantu ngama-dissidents kubonisa khona ukuthi akuhlalisekanga kahle, akukho right. And ngapha komthwakazi kula abawina khona kakhulu amavoti, kodwa babuya bachaphaze futhi abantu badelele abantu. Sengathi abantu bengamsekela uChabangu, bamsekele financial and many power. Ma kusenzakala akuya recall naye uChamisa yena ngokwakhe ukuze into le iqonde, bahloniphe abantu ababavotelayo, hayi ukuthi badelele abantu.
Studio 7, siyanibona ninjani na? Hayi siyaphila thina, siyaphila impela nje. Ngibeke nje obala la ukuthi uyabona njengegwala, igwala phela vele ngeke lazibeka eqinisweni, ngeke lazibeka nje obala ukuthi khona nivele nje kubantu ukuthi hayi cha la bafethu, hayi ngiphosisile impela nje. Uyabona njengoskangagwa, uskangagwa unenkinga impela nje, unenkinga uyesaba ukuvuma iqiniso, uyesaba ukuvuma iqiniso. Uyabona, you have to remember people ukuthi khona in those early 70s. Uyabona, izipresha i-oil laphana kwase kuthiwa khona ku-history laphana kwathiwa khona ZANU, kwathiwa khona Zanda forces hit the ama-oil tanks and so forth, yet it wasn't the truth. And then unkomo wasesithi wena awuqondise lento le, ngoba Zipra force are the people who hit that, uyabona, by the Rhodesian regime, uyabona. So uyabona ukuthi khona leyo nto leyo, bengazodlala ngathi la, ngoba siyayazi le nto leyo, sithule nje siyabona. So ke uSkwangwagwa kufanele akwazi ukuthi impela uyabona usechance nenhle yokuthi avume. Ma uvuma izono zakho uyothethelelwa, alikho icala lapho. Sicela nje avume izono zakhe. Ma evume izono zakhe yonke into nje izohamba kahle, akayeke lento leyo yokujikajika. Siyakwazi ukuthi kumnandi la khona, kanti kuzoba mnandi mo ma ngabe evume izono zakhe. Vuma izono wemfo, uzobona nje uthethelelwa. Yekela nje ukulokhu ugxile lapho.
Ninjani basakazi bethabathi, ninjani basakazi bethabathi. Hey, ngithi ukuthi nje mphawule ngalo ubaba usengezo Chabangu. Ubaba lo uChabangu lo engabona ungani uyabukwa, akabukwa ngisho. Ukhulile ungumuntu omdala ezinuka amakhwapha, ukhulile engazenza umntwana. Ukhulile engehlulwa ngokomuzi wakhe, umbe vele indoda ethethe yomba ikhathanga, umbe vele kana abantwana, ngisithi ula bantwana. Indlela oyenza ngayo mbondo ukuthi ula bantwana. Akabukwa, vele ngaze zami ukuzikhuluma, ikhulume ethini, zami ukucecisa, akula ngithi umuntu ombukayo, ngitsho. Awubukwa wena baba, awubukwa ngitsho. Lokho kwenza vele uzadinga ukuthi isiqiniso sikuthuka khona lapha efoni ungamelanga sithuke. Lokho kwenzayo lokho vele ludaka lolo lwenzayo lo. Ungehlulwa unkosikazi wakho lapho usuphe ugijimelana nezinto ongazikwanisiyo la. Kuhambe efela khatshana lapho.
Studio 7 siya ngabingelela njani. Ah, yazi kama ngazukubona ukuthi sesiphile isikhathi eside kangaka lamachefu angelangqondo. Ahlale ukulokhedilizwa ama opposition kuphela. Lokulwisana la wonke umuntu waseZimbabwe ozama ukufuna i-change. Into kuphela abayikwanisayo abasebehlalele kuphela embusweni. Manje umuntu usuka khona le elizweni ichaphe ichaphe umngcwele siya kwelinye ilizwe siyalwisa abantu asebasuke elizweni ukuthi bengadoyidoyi bekulelo lizwe elisala labo ngenxa yokuthi abekhaya ukubancindezele kudala bawufuna beze befe ngendlala bethule ekhaya nangapho sebalandela phandle kwelizwe uzobavimba futhi ukungazi ukuthi sefuna umoya yabo yini kumbe sefunani hayi uyazi kuzima lokhu kodwa-ke hhayi abadala bathi wayezikhala kakhulu sizadabuka kuzaphela asithandazeni kuNkulunkulu sibone ukuthi uNkulunkulu asowe ZANU-PF kuphela uNkulunkulu ngowabantu bonke siyabonga ngumasinga ngilapho kobulawayo iphumi lemadokini
ngabe livuka njani alivuka njani Studio 7 lapha ngithanda ukudlulisa lo mlayezo ye ifaza iyagqitha umsebenzi sisahamba lawo singalalini abantu bekuthuthusiwe bathi bako-relaxa too much bayarelaxa too much ifazi ngezazipiwe abantu abangalalini abala-rest ucabanga izinto ezinezokuchithisa manje sebe-recola la ama-MPs lama-councillors ifazi bonke ifazi nesesikwazi esikujabulelayo ukuthi yonke into imizamo abayizamayo sesiyazi yonke ukuthi hhayi ungabona kufika nje igemu yabo laba abantu bezali akufazi labo so lathi thinabo sinarilaxile siyarelaxa too much sikhohlwe ngokuthi into ukuthi ayipolitics dangerous that thing that akubuyele emuva into eyipolitics i-dangerous so singarelaxile ekugcineni bazalikhola yena lo-chatbotlabo azokubhala incwadi ukuthi yena masi akusengumuntu okhokhelayo isiqhisiyo njengalapho njengalokhu okwenzakale kubantu ubuthakazi amagemu abo bonke iy'gemu zabo zomsebenzi hhayi sembise nalo mlayezo.
Hello-ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, impi yakwele Israel icatshangelwa ukuthi ingaba isibulele abantu abafika phose inkulungwane eyodwa abagoqela izizalwane zakwele Melika. Imbiko evela kwele Israel ithi amakhulu abantu abonakale bethunjwa libutho leHamas kulabanye abayizizalwane zele Melika. Ingcwethi kwezempi zithi lokhu kuzabangela ukuthi le Melika lingenele kumpi le eqale ngomgqibelo. Kube lokutshengisela kwamaqhuku atshiyeneyo asekela amacele womabili iHamas lamale Israel emadolobheni amaningi awele Melika izolo.
I'm gonna go to the hospital.
Ingoma kaPage ehamba lo Stella B sigqibela uhlelo lwethu lalamhlanje singakehlukani besikhangele inhloko zendaba. Usomlomo odalelwe ePhalamende uMnumzana Jacob Mdlenda wale ukuveza ukuthi waqhulana incwadi yebandla le-CCC. Impi esiqhamuke kwele Israel isatshelwa ukuthi ngaqhela ingenise amanye amazwe kulandela imbiko yethelemelika selithumele umkhumbi othwala indizamtshina duze lase-Israel. Siluqhibake lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo igama nguChris Gande ngesithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye.